Ngokubona kwami mina iAmerica yenelisile ukuthi ivuke iphume enhluphekweni ezabakhona kwezomnotho sibangelwa yi-COVID-19. Intengo zezinto zakhwela, into zikhwelile zonke izinto kodwa singeke sithi ukukhwela kwakhona kube lokho okungathi hayi into sezinzima sokuhlupha. Hayi, into zikhwelile njengoba nje amafutha akhwela kwaze kwabangelwa njalo sicabange ngendaba yempi ye-Russia le-Ukraine ebangele ukuhlupheka kwezinto kwezomnotho. Kukhanyelwa ukuthi amafutha ezimota lokunye nje imali esisebenziswa nguhulumende we-America usiwa empini ye-Ukraine le-Russia. Konke lokho kube lokhu zeni lendlela okubambe ngazo umnotho we-America.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho okwenziwa ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho welizwe kuyasebenza na?
Umzana uJoe Biden lohulumende wakhe banelisile ukuthi bakhiphe i-America kundubeko njengoba ngitshilo eze COVID-19, kusimo se-COVID-19 izinto zakhuphuka, umnotho ukhuphukile, imisebenzi nxa usikhanyela ukutholakala kwemisebenzi kukhanya kube lokukhuphuka kwemnotho kulezo ngalezo ndlela nxa sikhanyela kwezomnotho. Enye into okumele ngiyaziyo engaba lokuthi izaphathekisa emnothweni kumbe ibe lokuphambanisa indaba ye-debt ceiling ekhulunywa ngayo nje khona manje, ukuthi nxa ingakhuphulwa iye phezulu into zingaba ngcono, nxa ingakhuphukanga yaya phezulu lakho kuzaba lendlela ouzabamba ngazo umnotho welizwe.